Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
I-voter inspection leyo izobe iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. I-delimitation revote kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituents be-campaign.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalo nyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala ezinto eva ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpepers ezigoqela intatheli zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence-based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuza kwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwezi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe umnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawa amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjelwe bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela abawafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxasila nda ukhetho azange sithole ukhetho ladlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothe ukhethweni singalayi voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube lendawo eziningi zokuyahlola lolugwalo.
Uhlelo luhle lolo uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona, njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule polling station eyodwa, so kungabe kuyenzekele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi bayecheck amabizo abo ku-voters roll ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lumsebenzi.
Udaba le voters roll angithemba ukuthi ilo okumele uqale ulukhangelwe. Bafanele uqale ukukhangelwa udaba olwe delimitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amaward kumbe iconstituency nxa uthe wawela kwenye iconstituency osusuke kule okade ukuyo eyaqala kumbe iward okanye iconstituency. Yikho fanele uqale ukhangelwe uqala kungakabhekisiswa udaba olwe voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke. But previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU-PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
Hayi, voter inspection lebizo leqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaigner. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezekhe bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhale khukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezekhi kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo. Loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izeki ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimphepha zisezilobele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuthiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatheli zindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqathaniswa nelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli zindaba zeStudio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amaholo amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yeZim Papers unkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngiza kuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imibiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yeZim Papers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yeZim Papers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenza ukuthi zisebenze ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokho kugcizelelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kuzima lokho kwenzakale eZimpapers azisebenzi intatheli ezindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho bese ngeke ngakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba labosisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintatheli ezindaba.
Omele inhlanganiso yentatheli ezindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association, YOJA, uLeopold Mnende uthi ziningi inhlupho ezibhekane nentatheli ezindaba eZimbabwe, hatshi ezimpapers kuphela.
Okwenzakala ezimpapers kuyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli ezindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage. Ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists ezatsho ukuthi intatheli ezindaba kufuze zihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho. Abafundelayo umsebenzi athi esiwathi ngama-intern, abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter, labavele bekhona ama-senior kwaziwe ukuthi bahola malini.
Intatheli ezindaba eziningi ezisebenzela izimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe, 200,000 zimdollars, okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu. Zona zifuna ukuba iholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika, $550. Zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili, $200, isuka kukhulu, $100, abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona, i-housing allowance. Intatheli ezindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings, AMH, le-Associated Newspapers Zimbabwe, zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe, 100,000 RTGS, okungamadola eMelika aphansi kwekhulu, $70. Ukunyanga ezisanda kwedlula kubotshwe intatheli ezindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawayo 24 noTenda Imunengwa owe-ZBC besethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni. Ngimele 227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for social economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshe namuhla, iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-continuous assessment and learning activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okunengi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo, asikuzweni kungxoxo uSthandekile Mhlanga we-Studio 7. Ayiqhubelo nkosazana Sukoluhle Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebelele North.
Hayi, umhlangano wethu siwuyenze kuhle, sihlangene nabazali, they came in numbers, babuyele numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma nge-curriculum review. Thina njengabe lokhuzade sikade sida ama-discussions angikhona ngoba de kule mbuzo phele ebiphephede ngakudala, so iyade sike kabazali abuthi imbono yabo ebeserekhoda amadebe yomhlangano. Mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi nifeze nale yakuqala e-curriculum review, abazali abaningi bebengani bayakhalise ukuthi imisebenzi mningi kakhulu ebantwaneni, especially kucomponenti yekhala.
Njengoba khona ngapho lisemaphandleni, balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kulesisikhathi kanethi abakwanisi ukuyena esaplazi data iyadura, akunamagesi esikolo, so bekuse ukuthi bezongela amagesi. So kuba nzima plus imali esikufayo ukuthi umntana azaqeda amakomponenti ayekunye vele imaphala abe noma kuthena atingi ukuthi kwenze imali so bathi abakuya kuyazidula yazi abanye abantwana basilo abakancedisayo kuye ezinto ezokwenza sikhala babeela lolwazi kakhulu
kodwa ababuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwana
hayi bazamile sebile ukuya abazali ngokuhlezi ukuthi bazohlanganela laba besiza ngokuhlezi izolo yokuba benganikwa abalisana ngoba bepanise iyiphithiphithi njengoba ninganiza anqusengela simini but namhla abaningi banganibasukumile babuya
kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamhla kuyini elikutshelwe nguhulumende
imbono leso njengotate esiqelekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngamaklaster then isiyihlanganiswa ngama-district then isisiya ku-province I think from there sokusiyahlanganisa imbono yonke ku-national level then i-revenue yabona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma impumela zangkhona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitshiyeneyo
lo nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebelele North obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebuvi Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongela mazinyo aphambili othe uvela komurewa. Wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty, uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu. Njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza unkosazana Makoto Ngamahlango.
Ukuphuma kwezikhila abadlwengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawo kutshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekwenzeni umsebenzi kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalolo hlelo. Ngani ngoba nxa kwenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-murderers ayarepha alawo la akangeni kungena lawa amanye anganeni. So lawa abantu nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile igqibela kungakapheli bona sephumile kuthiwa uxolele enje kubanika ingqondo banye laba abaxoleleyo bazathatha icala lokudlwengula baleyise bathi umuntu engaxolele ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezingale zingaxolelwa. I-amnesty ikhangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho awulandele ezimbabwe sesingathi ezimbabwe there's no rule of law. Kune-SIT 90 maybe yokuthi nathi kuma-elections kokho ngokuvula abantu nje kwathiwa mhlawumbe kelesini.
Bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesebhike okomnyaka owodwa kuphela ungathini ngalokho
kuqala ukuzemula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka yenza nani. Okay, singasikhangela i-victim especially uma umuntu lo mnanyeni ezengoba umuntu odala wabheje wanyeni lapho. I think kumele abantu sihlokome kuhlike lokuhlungisiwa kwantu abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukuzemula angikuphume after 7 months. Kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo. Ukhona nje oyekekithileyo avuka ngoba lokuhlizisisa baphonge ukuvulela abantu nje baphone kanjalo nje ngoba leli vela i-athonto ekuthiwayo into 1 year. Hayi siyakhathalela ukuthi iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule, sikhangela icala, sikhangela iminyaka.
Wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni. La macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe. Uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana?
Ekuqinisweni ukuthi eZimbabwe silomkhuba wokuthi uhulumende wethu uyabeka imithetho kodwa angayisebenzisi. Iyabe senza lokhu singathi i-brain spending, i-intentional community, ukuthi khona ithiwa eZimbabwe kube mthetho lo lalo lalo. Ngoba iZimbabwe ungakhangelayo, singakhangela i-marriage act, sikhangele ama-elitals marriage, imithetho yonke evikela abantwana ngezocansini. Ikhona yonke le, i-can literally kick, ungakhwethuza le ukuthi lokhu kukhona, lokhu kukhona, isiqambe lokhu kukhona. Kodwa aku-implement, akusebenzi.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana i-Women of Zimbabwe Arise, woza isikhulumeli sogatsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services. Unkosikazi Mea Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu. Izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe. Ubika uThuso Khumalo.
Ugwalo lwabo abalunikeze abeofisi yogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezethe somlando ukuhlukuluza lokwephula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela labo umnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lo wakwele South Africa, amapholisa akuleli alomlando wokuxwayisisa, ukubopha lokuza emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kubalulekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isajikho kwamanje. So siyaphila in the spirit of uOR Tambo, uMandela nakomagama Tongokara abalela lawo mazwe awusajikho ukuthi sibe sicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala. Umakhelwane wethu nga umakhelwane wayo iSouth Africa uyasifukumeza kakhulu.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenze corruption eZimbabwe especially laba baphume ku-investigation ye-gold mafia bonke bayi-involved baboshwa ngeneswekho so that they can answer for their crimes. Abantwana bethu baseZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibamba ayisebenze muntu, i-self-interest yamapolitiki.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzane uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
hayi kunzima ukuthi sithele izimbabwe club ukuthi yiwo amasela yiwo kanje so asingasendi isela kuthi ibambe elinye isela hayi loba
abezimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda ezimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008 inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla lolu dlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe legunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivulele abantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthiwe kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe ke nofakazi ngoba kuvele kuboshwa umuntu kuba khona kufuneka kube khona iy'nsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abe sethi uyacabangela bese kuba yikuthi umuntu uyaboshwa ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe uMnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa legqwetha uMnumzana Velempini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBhilithane kwele Australia lakwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSeula eKezi. South Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe ngiyabasiza.
Yes, ngathi uqaseni nomsebenzi wona lo owenzayo khona manje.
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply be-apply ngama-form outside your home affairs abantu besafila ama-form. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezinto zokuthi mase kungadile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu, whether ifomu lelo liyi-physical form okumele uligcwalise or likukhompyutha njengokwamanje ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le fomu kuwebsayithi ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela le nto le ababeyicela. Ngoba into efana nephemithi nje into emele ukuthi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona la maphemithi ezekhiphi abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-aplaywa kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeni ukuze ba-aplaye.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-aplayele iviza yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay uma ufuna ukuhamba uye ba care worker kufunakala i-certificate se-care worker, le nto le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhuluma isiNgisi.
Nomzana Velempini Ndlovu ligqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube. Ulife Talks kangela usuku lwe Africa Day kusasa. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.